Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wakwele Belarus bazethekelela idolobho leVictoria Falls ngesikhathi kulokukhalakhala ngesimo somgwaqo oya kuleli dolobho. Kwezokhetho, lanxa abanye abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe benelise ukupha imbono yabo phezu kokuguqulwa komthetho ophathelane lezokuvota izolo, abanye bathi bebengakwazi ukuthi kulohlelo olunjalo.
Deliberately basichile kule virtual meeting yabo, and then kumele uzibuze-ke ukuthi okay, mandizoholda ama-meetings afana lala and you leave out abantu abayibona who have been in the forefront belwela amalungelo afana lalawo, kusho ukuthini khona lokhu?
Ibandla le-MDCT lithi selilungiselele ukhetho oluzayo.
Bese samelela ukuthi senze i-National Council yethu AU epha umkhombandlela kumbe ngathi i-manifesto. Kwenzakele ke lokhu umnyaka uqalisa, sesizaqalisa ukubambana layo izanumanqamu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubikwa isayinelane izivumelwano zokusebenzelana lele Belarus eziyisithiya ngalombili losowabo umnumzana Alexander Lukashenko.
Nakho nje ngabona ungelizaba uthi nje abantu bathi hayi ukhona okuzatholakala. Yekela zibhalwe izivumelwano zingaki esizabhalwa la iBelarus yona leyo kade sizoama mega deals.
Kodwa ingcwethi kwezenotho zithi akulalutho oluzaphuma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wakwele Belarus umnumzana Alexander Lukashenko bazethekelela idolobho leVictoria Falls ngesikhathi kulokukhalakhala ngesimo somgwaqo oya kuleli dolobho. Umnumzana Alexander Lukashenko ukhangelelwe ukubuyela elizweni lakhe kusasa. Kusenjalo umphathintambo ogatsha olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi kajabuli ngesimo somgwaqo ohlanganisa idolobho lakwaBulawayo lelefolosi omagodigodi njalo osuyingozi kulabo abawusebenzisayo. Umnumzana Ndlovu uthi usike waxoxisana labaphathintambo umnumzana Mthuli Ncube ogatsha olubona ngezemali lo Felix Mona ogatsha olubona ngezemigwaqo lokuthwalwa kwabantu lempahla ngalolu daba njalo bavumelana laye ukubana kufanele umgwaqo ulungisiswe ngokuphangisa. Uthi osekusele yikubana uhulumende abe imali yokuqhuba umsebenzi wokwakha lomgwaqo. Intatheli zindaba eStudio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomphathintambo uNdlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Akula muntu ongaphephezekanga ngomgwaqo lwami. Sibe nama-accidents ngoDisemba engibona ngani amanye akhona bengavikeleka. Engingakutsho kuwe lakubalaleli be-Voice of America ukuthi ngibe lethuba elokuxoxisana nomphathintambo owezemgwaqo ubaba uFelix Mona, ngaxoxisana nomphathintambo owezemali ubaba uMthuthi. Unfortunately ngibulile, so angabi sehofisini. Ngineqiniseko ngoba sikhulumile batho ukuthi already sebene-team ekhangele khona lokho. Engingeke ngakutho ukuthi sebengaphi ngoba into abayithethe labo njenge-priority ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi iyokhangelisiswa. Ngagcina ngikhulume okungaqondenanga lami ngingelaqiniso ukuthi khathesi bangaphi.
Singathi ongakutsho mhlonitshwayo ukubana selixoxe ngakho ngesimo somgwaqolo.
Engingakutsho ngisiqinisekise ukuthi into esiyikhulume ngo-December. Like ngithole kuleave uminister we-finance ngaleso sikhathi, kodwa wathi ukuthi lanxa elapha khona useze izikhalazo zivele endaweni ezithiyeneyo ngendlela umgwaqo omi ngakhona. Singakuyasikhathaza njengoba usitsho ku-tourism imigwaqo ngamakhiyi enebhulari tourism. Manje umuntu angathi siye endaweni enhle kodwa indlela emfikisa khona ingekho nhle kufunisa khuluma angani zalapha besiya khona labo ukuthi kuyabetha ukulimaza thina kwezokwethekelela lezo. So ngikhangelela ukuthi na ngifika nje kuyonale viki ngizakulandelela ngisho ngeqiniso ukuthi maybe in terms of ukuthola umuntu ozayalungisa singabe sebeku-advance ngoba kungabe kudinga ukuthi bathole u-contract. Sometimes ama-processes adingakala ngomthetho ayenza ukuthi kube lama-delay but ngizalandelela ngizwe ukuthi sokumina.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo ogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa kwelizwe, exoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo,
asambeni madoda siyovota.
Lanxa abanye abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe benelise ukupha imbono yabo phezu kokuguqulwa kumthetho ophathelane lokuvota izolo, abanye bathi bebengazi ukuthi kulohlelo olunjalo olwenzakalayo. Ikomiti yephalamende ebona ngezemithetho ibimemezele kuthange ukuthi ibiza kukhulumisana lezalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe izolo ukuze izwe imbono yazo ngokuguqulwa kwe-Electoral Amendment Bill isebenzisa umabonakude we-Zoom. Abaningi abapha imbono yabo izolo bathe bafuna izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelize zivunyele ukuvota zikulawo mazwe ezihlala khona okuthiwa ngesilungu i-diaspora vote. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign yona ikhankasela okufanayo isemelika, umnumzana Dan Moyo uthi behlulekile ukupha imbono yabo ngoba bebengazi ukuthi kuqutshwa uhlelo lolu izolo.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngi-express i-complaint la ukuthi abantu abanengi esikhulumisana labo ebesizama ukulwisa udaba lolu olwe-diaspora vote lama-electoral reforms in general eZimbabwe deliberately basitshile kule virtual meeting yabo, and then kumele uzibuze-ke ukuthi okay mali zoholda ama-meetings afana lala and you leave out abantu abayibona who have been in the forefront belwela amalungelo afana lalawo, kusho ukuthini khona lokho? Does it mean ukuthi into elizozikhuluma lapho liyazi ukuthi abasoze bavumelane lazo, or you are just looking for people abazorubber stamp whatever it is that the parliament has decided? Thina we believe in consultative engagement. Sabona even ngesikhathi sibhala i-constitution ngo-2013 kwaba nama-consultations across the board. We had meetings where abantu abafaka i-input yabo, and that's why we came up with a constitution ebukekayo wonke umuntu okholelwa kiwo ukuthi it's a true and honest constitution e-representa izifiso zabantu. So i-parliamentary committee le ma i-serious ngokuthi ifuna ukuthi sikhulume ngama-reforms a-include i-diaspora vote, then kumele bakhulume labantu who have been in the forefront bepusha udaba lona lolu olwe-diaspora vote. Asiqalanga namhlanje ukukhulumela i-diaspora vote. I-organization yami iZimbabwe Diaspora Vote Campaign has been in existence now since 2010 ilwela ilungelo labantu beZimbabwe abangaphandle ukuthi bavote. So ukuthi kube lama-discussions then thina sibe excluded, and then they expect us ukuthi siphombe ukuvuma ukuthi khona lokhu abakhulumile yikho, then bayadlala.
Kodwa bebe umemezele nje lo mhlangano enkundleni zokuxhumana abe parliament babamoyo, kulikhuthile lokho?
Kusikhuthi kakhulu, and ngenye inkinga esilayo ukuthi communication asilayo ama means akhona, and I think lina njengabantatheli bendawo I think kubalulekile ukuthi linotify abantu for izinto eziqakathekileyo njengalezi, ngoba thina abanye asilayo i-access ama-notifications afana lalawo. Sizwa nje sesitshelwa ngabanye indirectly ukuthi kule nto nje yenzakalayo.
Ngaphandle kokuthi abaphandle kwelizwe bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe, i-diaspora vote elilwelayo kuyini okunye elifuna kuguqulwe kuyiwa nje kukhetho?
Well, ziningi izinto okumele ziguqulwe uma kuyiwa kukhetho. Okokuqala, izekhi liyana the way engakhona Izek is not independent. Izek is a reporter to Izanu PF ruling government, and thina sibona kuyinto eyibig lokunjana problem ngithi ukuthi Izek ayikho independent. Secondly, i voters role, i-registration, sengathi i-registration yama voters kumele i-reach out to wonke amaZimbabweans, and kumele uhulumende ayenze kube lula for abasha ukuthi bakwazi ukuregister in terms of ukubathathisa ama-IDs lento ezifana lalezi ukuthi bakwazi ukuregister on time. I-voters role kumele ibe public. Yonke iparty efuna ukuthi ibe le access to i-voters role ukwenzela ukuthi ibone layo ukuthi abantu bayo abalandelayo baregistile. Kumele kuvunyelwe ukuthi i-voters role le ibe public.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona pha eVirginia kwelemelika. Kolunye njalo udaba lwezokhetho ibandla le MDCT lithi selilungele ukhetho oluzayo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Ibandla le MDC liphakathi kokuzilolonga siqala ukugijima ngesiqhubu esigcweleyo silanda ukhetho njengoba nje ukhetho lulonyaka mbayimbayi yalonyaka, kodwa njengebandla silokusola kakhulu edabeni lwe delimitation esibona ukuthi iZANU yazenzela umathanda, yazicuphela indawo lapha ifaka laphana, ikhipha abantu bethu ibahaza yonke indawo ukwenzela ukuthi yona kube yiyo ekwanisa ukuthi ihlanganise abantu abangayifaka kuma-councils la ku-parliament. Njalo kusenza ukuthi bakwanise ukuthi bayenze ukuthi abanye abantu bethu bagcine bengavotanga ukwenzela ukuthi mhlawumbe umongameli wabo aphumelele.
Yona imbiko esiyizwayo ngodaba lwe-delimitation lina limi ngaphi kudaba lolu njengebandla? Libona ungani i-delimitation le yenzwa ngemfanelo na?
Thina njengebandla le MDC i-delimitation leyi ekhona asivumelani layo, sizayilwisa ize iqonde ukwenzela ukuthi sithole ukhetho oluqondileyo.
Liyatholana lakho yini okufana lokuthi nxa libiza imhlangano kuthiwe lingahlangani ngoba liyabalingazisanga amapholisa nesikhathi? Selike latholana yini lakho lokho
okwemhlangano? Thina okwakhathesi besingakahlangani lohlupho ngoba sisenzela imhlangano yethu emahofisini awe Harvest House lamanye amahofisi esiselawo. Besingakaphumeli phandle ngoba nizakhumbula ukuthi sibe le Congress yethu kathesi, besisamelela ukuthi senze National Council yethu eyiyo epha umkhombandlela kumbe ngathi yimanifesto lendlela esizasebenza ngayo siya kukhetho. Kwenzakele ke lokhu umnyaka uqalisa, sesizaqalisa ukubambana la iZANU manqamu sesiphandle ebantwini singayincengi njalo singayiceli ukuthi senze lokho esifuna ukwenza njengebandla ngoba siyehlulekile kudala, yehluleka kumele vele ngabe lebandla lakhona nje kalisekho, singasabali ukuthi libe ngabe liso sembusweni.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqoqele omunye wakhe weBelarus umongameli Alexander Lukashenko ophakathi kokwethekelela eZimbabwe idili esigodlweni sakhe seState House eHarare, lapho agcizelele ukuthi amazwe omabili alobudlelwano obuhle obuzathuthukisa inhlelo zawo. Amazwe omabili abikwa esayinelane amadili ambalwa awukusebenzelana. Lokhu bekulandela izivumelwano ezisayiniweyo phakathi kwamazwe lawa, imitshina yokuvuna kanye leyokuthelelezela lokunye okunjalo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezokulima njalo waqala ukumbuza ngokuqakatheka kwezipho zokulimisa eziphiwe eZimbabwe.
Lezi izipho ezamathalakitha labo boom sprayer labo combine harvester ngibona ngathi izinto nje ezizatholwa yibona abahlala bethola abaphezulu khona laba ebandleli busayo lohulumende. Asiyo zinto ekungathi wena ziyasiza umphakathi ngoba na ithalaki amathalakitha la aza kuya kuzo ukuthiwa izikhulu zakhona khona lemaplazini abo abangakwaziyo abanye bakhona lokuwagcina abaza kuthi lanxa bewasebenzisa bekhangele inzuzo eya ezikhwameni zabo kakubonakali lutho kwabanye bethu ukuthi kuzaphumani. Sibona kuzaphuma khona lokho kwenkohlakalo ukuthi bathi bamba mlini ngoba lana amathalakitha engxenye yokuqala asafa amanye bulawa nje uhlala kungelalutho. Ngakho kuba yinkinga kakhulu ke lokho. Mina ngombono wami ngibona ngathi yinto nje ephakamisa izikhulu zikahulumende leze zanu PF nabahuquluzi lapha khona lokhu bakushayela izandla ukuthi sebeze bathola izinto abaziphiwa mahala. Umphakathi kawuzuzi lutho. Umphakathi ngalesi sikhathi lapha ozuza khona izinto ezisetshenziswa umphakathi, izinto enjengamaklinika, isibhedlela, izikolo, imigwaqo, izikotsho, amadamu. Ungasoze uqondane lomuntu oyedwa. Angiboni uZulu weZimbabwe ezuza inzuzo kulokho. Ukuqala kwaya ngapi? Kwathathwa ngubani? Kwenzani empilweni zabantu? Yiyo umbuzo umele sizibuze wona lo ukuthi kanti ukuqala khona kwasebenzani.
Ngaphandle kwenhlelo lezi zokulima, singathi ezinye izivumelwano ziqakathekile yini? Sibonile njalo lo meya wedolobha laye laye esayinelana lele Belarus ezinye zalezi zivumelwano.
Ukubhalelana kwezivumelwano zamadolobho nakho njengabona okunye lizaba uthi nje abantu bathi hayi ukhona okuzatholakala. Yekela ziphala izivumelwane zingake sezabhalwa la iBelarus yona leyo. Kade sizwa ama mega deals. Ibala elithi mega deal leli lithi mega ngokwazi kwami litsho into enkulu. Kodwa ke ubukhulu balezo zinto baphelele emaphepheni labo kwasayinwa khona. Yebo bangasayina engxenye okuyinhlansi kungathutsha ukuze kuvalwe inhloni zokwehluleka. Kodwa kukho konke lona ilizwe leBelarus. Ayisilo lizwe ongakhangelela kulo ukuthi lingaphathisa ilizwe elisedakeni njengeZimbabwe ngoba lalo ngokwalo liyantengantenga. Ngiyabona kulezi nsuku lalo ngathi liyaphatheka empini le eRussia leUkraine. Engxenye nje bebeduduzana ukuthi hayi ndoda azisekeli iRussia, engxenye kungaphela lokhu singazuza. Angiziboni izivumelwane eziqatha ziphuma lapho. Ye umeya angasayina kanti uza kuthina umuntu wenkosi ngoba laye kakwazi ukwasiza ingulube. Kodwa iqiniseni akula sivumelwano esilomkantsho esizaphuma kulokhu okwenzakalayo.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezokulima obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi umdlali wenguqu weZimbabwe uMavelas Nakamba obedlalela iqembu le-Ashton Villa kweleBhilitane usethengwe liqembu le-Luton Town. UNakamba ubesenkingeni ngoba umqeqeshi weqembu le-Ashton Villa ubesethe adinge elinye iqembu ngoba yena engasamfuni. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi wayeyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Eddie Cross uthi wayengunkosikazi kamnumzana Robert Mugabe uGrace Mugabe nguye owaphathisa ibandla le-MDC Alliance kukhetho lomnyaka ka-2018 ngemali engaqanjwanga ngokuthi yayinganani. uKhosi uselobudlelwano lebandla lezano PF. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele zihlobo zami ezinhle, ngibungelele abasakazi bami, okhulumayo lo nguThokozani ngakwaSibanda, Mphumalo phansi le eLupane. Ngikhuluma ngilapha kwele South Africa ngokudinga amadlelo aluhlaza, yikho lapha engikhona njengamanje.
Livuka njani basakazi labalandeli beStudio 7? Angeke kuyanda kakhulu ke ngamazwi, ngidinge ngibuze lapho basakaza ukuthi kathi ama-audios elwadlala lapha emsakazweni ama-audios anjani, ngoba thina wethu siyawafaka kodwa engadlala lapha emsakazweni. And bakhona abantu abaningi lokuzwa becomplaina ngakho konoku ukuthi ama-audios abo kadlala lapha emsakazweni. But it's funny ngoba kulo muntu lo wase uthi ngonhlanhla mahlango othi seBotswana kibo kuseLupane eJabiwa always nje ngathi ngenyanga nje I think ama-audios akadlalwayo lapha emsakazweni kuyadlalwa several times ukudlala into yodwa and yabe khuluma ngento ezingekho necessary ephom kukhulumisa nje abantu abasekhaya ukuthi ubingelele uzibani lozibani lobani bakho RJ lozibani ebuza la inkukhu zakho ukuthi abaqanda inkukhu sezivekelanga lokho laba sakaza I think that is not necessary. Lapho kudingakala nje ukuthi kona and futhi ngeke ngizwe lina lisithi kona abantu uma befaka ama-audios bengafaki ebemade kakhulu ngenxa yokuthi labefuna udlala amanye ama-audios abanye abantu. So ama-audio angaqedakaliyo nje I think akumelanga ukuthi liwafake lapha abasakazi, ngoba awesi isikhathi nje for nothing. Ngithola ukuthi kulabaya abantu adebela ama-audios aserious ekade ezancedisa kwesinye isikhathi, kuyekho ngikufakwa nje amanye ama-audios that are not needed ukuthi ishona fakwa lapha emsakazweni. So ngiyacela abasakazi ukuthi nike ninaze nje kakhulu into le.
Sabingelele emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle siphathele wona. Sibingelele nabalaleli bomsakazo. Ngilusizi kakhulu ngokubona i-opposition yaseZimbabwe special KPC iphakwe ucindezelo okungaka. Ama-leaders asabotshwe lamanje akakhitshwa, amanye akhona asabotshwa futhi endumnanga kwalo ezanu PF yakhe basafuna ukubopha more abantu be-KPC basazobotshwa. So mina ngithi ngakuya ngama abantu be-KPC ngabe bazama ukuhlala phansi ku-strategy sokuthi baya campaigna ngenkani, abasadingeki ukuthi baphi incwadi ngamaphoyisa, ngoba amapholisa izano PF amapholisa ayizano athatha umthetho kuzano. So izano ayifuni ukuthi be campaign yabe sithi mali campaign ali campaign okungekho emthethweni ngokuncwadi asiliniki, ngazi beyicela incwadi amaphoyisa angeze baniki. So bona mabefuna ukucampaign ngicanga ngakho nabayabambana be campaign ngenkani, ngoba lezi zekhi yabona le eyiyephethe i-commission le yokhetho yabo Priscilla Jikumba i-agent ezana efanana la amapolice. So ukhetho lwabo vele suze lube lula beyi-opposition. So kumele into yakona benze ngobuchwepheshe la ngenkani, ngoba vele izanu isebenzisa inkani, labo bemele basebenzisa inkani, ngoba uma besibazahamba besiyalandela umthetho othi siyacela amapolice, amaphoyisa angeke banike imvumo. Vele abantu beZimbabwe sokumele kade sibezame ngendlela zonke bazikhulule ngenkani, ngoba vele izanu ayisozi banechance ukuthi bezikhulule, ngoba bazabacindezela namapholisa bebacindezele ngezekhi yabo bebebarige futhi election yakhona. So kumele ukuthi babe serious ekutheni becampaign ngenkani ukuthi wonke umuntu abe sesandleni sabo ukuthi ebavotele bonke ukuthi le rigging yezabo ikhandwe ngoChigumba yehlule. Kodwa uma bona besahlala bethi balinde umthetho ukuthi ubakhulule, akusela mthetho eZimbabwe. Umthetho umnanga kuthetho ufake ephaketini lakhe. Siyabona.
Sifingelele bakithi linjani kodwa ngezindawo ezindawo Studio 7. Hayi, mina ngingena nje ukuthi ngikhulume lolu daba. Ngizwa lawo abakhala lawo kumbe bathi emaplazini njena obulawayo kungena abetshabi, amashona sebuye khona leyo angahlala nje yonke indawo nje. Akhethi nje wona kuyehlale nje uphela semadleni enkomo. Sizathini ngoba layalizwa. Nave umuntu wakithi emathebeleni mayekhala sekenanze ukuthi hayi, okunye nguyabe zigwazile nawo umkhontong wakhe. Mthwakazi ihleli itshela abantu bakithi votelana amakhansela akithi komthwakazi, votelana ama-MP akithi komthwakazi ukwenzela ukuthi sikwazi ukukhontrola indawo yethu, sikwazi ukukhontrola
umhlabathi wethu lina liyenzani ligimetha lo ozano PF labo CCC lobafaka khona lapha endaweni yakini beqeda bethatha abantu babe arabo bafaka khona beqeda likhala ali hayi kuzenzisa lokho the right mina on my side mbona li right linjalo khala nini ngoba ikwela ukufunawo vele angikhulumi kabi abantu bakithi kodwa kusalayo abantu bakithi ngasalo bazwela wena ngoza caka ikhanda mthwakazi kudala ichumayelela ukuzani nekhavo telani party ekhaya lijike likhulume kabi futhi mthwakazi isiza lina nanko ke elikufunako lokuhamba siyaphela bodonsi imaphathe zalo PF la usizi baletha wona yilo kuze yakhona iansa khona yona leyo amashonana la segcwele lapho kini emaplazi yi ansa khona leyo izafunda maybe. Ngiyabonga.
Nani sadibona isizwe bonani. Ya nisiyaphila bakithi. Ye hayi mina ngikomenta ngisengayi. Ye ngiyazivuza okwenzakalayo ubana ngaso kuthiwa hey amagorilla kumbethwa ngu 200 and something abezipha babhadala into zabo. So ngizivuza ukuthi lapha sokuyikuncenga amavoti yini. Ye engakunjalo singabantu shuka siyabaleka ndlela ilodwa kuphela one eliyabe lincintisa esigabeni. Ngike ngezomunye khupha umbono onjalo. Kuthi hayi lapha ematopo kulingana ukuthi kungangena i-MRP ingene iyodwa kwenzeka abantu bavotele yona. Lapha edinga hayi kungangena i-CCC ingene iyodwa kwenzeka abantu bavotele yona. Uza amavoti labo akhulumisana ahlanganiswe asali ke sesiqeda lapho sesingakuxoxa ngakho sesithathele iZANU PF sesingaxoxa ngakho komthwakazi umthwakazi siyamfuna meyedwa ashiwa ngeqiniso mina lokho ngikukhumbuza ukuthi oma abashe wayebulala abantu khona ngale ya waya kwazi kwaba lomunye wa challenge sokulo Salva Kiir osobusa iSouth Sudan akuseyiyo liyana eyayibulala abantu South Sudan silokuthula isivakashelo langa makhiwa ngenxa yepetilolo lathi sifela yona imigodi yethu amabhoda asendaweni yethu amagold asendaweni yethu hayi kuzalunga asizameni ukuba libandla amalutshwana athi qephu
sanibonani emsakazweni westudio 7 ngiyabingelela kuba sakazi kana kuwonkuzulu wonkana nje laleleyo ngithena mangiphawule kulokho engitholayo ezindabeni nje siku zonke sizwa izindaba nje ezicacile umsakazi uyasethulela ngempela indaba zonke nje sashisa kodwa kulolu daba lale ndoda ukuthi ibhaqabule isebenzisayo kabuhlungana yewo hhayi ungathi kunzima so ngathi manje sayazi le nto esasiyilwela sithi silwela inkululeko ngoba sasibalekela into ey'fana nalezo nje ebalungwini poke manje uma sesishaywa ngabantu angazi ukuthi manje siyobalekela phi ngoba vele kwasazisebenzi lezi mhlawumbe zitshontsha lamagwili yingoba le holo lingekho umuntu omnyama uyakugcindezela uqede lapha akushaye sezibona senzeka njalo nje into ezifana nalezi abantu uma besasebenza ngokwendlela yokuma ngokwezemapolitiki kwezeqembu ukuthi wona ngubani wakwabani sazibona ziyenzeka nami ngithi angiphawule ngengilunga ezim ngiyabonga
kunjani kunjani ujonga ngapho ngumncube egawa ngacela ulisifikisele umlayeza lowo government uthi cela amanzi uthole isibrano sesokola ngamanzi asitholi manzi into leyo siyayicela kakhulu ukuthi mebhelela nabantu lingasifikisela ona umlayeza lowo ngapha sikwanise ukuthi singawufikisa njani umlayeza lo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Hayi siyabonga Gino Gumede Saidi isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lo sowabo wakwele Belarus bazethekelela idolobho le Victoria Falls lamhlanje. Lanxa beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe benelise ukupha imbono yabo phezu kokuguqulwa kwemthetho ophathelane lokuvota izolo, abanye bathi bebengazi ukuthi kulohlelo olunjalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Lingaya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.